Toku izika tuisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande. Hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwitshize njalo bakhwitshize ngokufaka uca ebhokisini mhlaka 9 Mpalakazi. Asikaboni abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama-constituents esingawaziyo.
Kodwa abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi leli bandla linqobe kukhetho lwama-by elections.
Kuthi ke leli qembu eleZanu-PF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by elections. Lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by elections iZanu kayidleki.
Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi isilungisiwe ewange okuza kwenza udubo lokucitshwa kwamandla kagetsi kube ludaba lwendulo. Kambe kuza kuba njalo? Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uphiwa isicoco sokuba yintshantshu yokusakaza lokwethula izindaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections. Ukhetho lolu luzaqutshwa edale luzaqutshwa mhlazi ku 9 ngompalakazi kulandela ukuxotshwa edale lephalamende la kumakhansili kwamalunga ebandla lesisi ngozithi ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okunengi ngomkhankaso wabo.
Bekusungulwa umkhankaso enkulumane kuwadi 23 oqondane lensizwa uBruce Mmeli Moyo. Umkhankaso lo uqondane lokhetho oluzawuba khona mhlaka 9 Mpalakazi. Siyazi thina ukuthi akulasikhathi nje eside uSengezo exotshe abantu edale lephalamenti ezitshela uZulu etshela abantu abaningi ezitshaya isifuba nje yena esithi yena nguye unobhala jikelele we-Citizens Coalition for Change. Asivumi ngoba azizange sibe lomhlangano lapho okwabekwa khona uSengezo Chabangu ukubana yena usengunobhala jikelele. Kuyinto ephula amalungelo oluntu. Siyazi ukuthi thina siyizigqili ngaphansi kweZANU-PF ngoba lapha eZimbabwe siphethe ngesandla sonxele.
Manje njengoba kuthiwa umnumzana Sengezo Chabangu wahamba emthethwandaba efuna ukuthi labo ababeqotshiwe bengazancedisa njalo, likuthatha njani lokho?
Abantu abangena ekhetheni njengo Bruce Mmeli Dube nxa bexotshwa edale ephalamenti kutsho ukuthi uSengezo uyabe engafuni ukuthi abatsha befunde inhlelo zelizwe, njalo uyabe etshengisa ukuthi yena akathandi ukuthi abone ama-youth abatsha bethatha izikhundla befunda lokho okwenziwa ngabadala. Njalo umuntu uyabe engafuni ukuthi ilizwe liguquke ngoba nxa singasafundisi abatsha ukuthi ikusasa yethu kayikho.
Bona abantu bathini abavoti? Sike sezwa kwengani bakhona bathi bona sebekhathele ngokuya besiyavota abantu bexotshwa. Elina elikhuluma labo bathini?
UBruce Mmeli Moyo yinsizo eyazakalayo kuwadi 23 enkulumane, njalo abantu abaningi bayafunga sibili ukuthi bazaphuma besiyavota. Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwitshize njalo bakhwitshize ngokufaka uca ebhokisini mhlaka 9 Mpalakazi. Asikaboni abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama-constituents esingawaziyo. Kodwa esikwazi thina yikuthi kuwadi 23 enkulumane abantu bayabheja sibili ukuthi bazavisela lo abamvotela bathi kabafuni ukuthi usengezo abanikeze inkokheli bathi bona bazazikhethela njalo umuntu abamthandayo nguye uBruce Emeli umfokamoyo ye kunzima kakhulu ukuthi sikhulume ingqondo zethu umbono wethu emsakazweni ngoba siyazi thina ukuthi asikhululekanga elizweni lethu njalo silokucabangela ukuthi imthethwandaba yethu ingabe ilamatomu ngemva ngasese amatomu ezanuphiwe okutshengisa ukuthi kwesinye isikhathi into esiyabe sibona ibalulekile ilula nje kwesinye isikhathi ingagcina isiphica ngendaba zokuthi izanuphiwe ingenisa indaba zombusazwe umthethwandaba so kunzima kakhulu ukuthi sikhiphe imbono yethu esingakwenza ukuthi thina sikuchiye sithi amagqwetha ethu yiwo aseza nika imbono ngoba kathesi thina sibona ukuthi sikhokhelwa izigilamkhuba njalo ukuthi sitshela abantu into eyiyo kuyasihlupha ngoba izigilamkhuba ziyabe zingafuni umthetho oqondileyo ziyabe zifuna ukuthi thina silandele eyabo imithetho ephula amalungelo oluntu
umnumzana Sidan Chirotsa isikhulumeli sevandla lesisi kobulawayo imizamo yokukhuluma labanye labamanye amabandla azancintisa yehlule kodwa ibandla lezanu PF lisungule umkhankaso walo kuvike edluleyo lapho eliyazise ukuba amalunga edalele Politburo yiwo azakhokhela umkhankaso kusenjalo ingcwethi yecubungula ngezombusazwe umnumzana Max Mkandla utshele Studio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi ibandla le-CCC linqobe kukhetho lwama-by elections nxa kulandelwa imbali yaleli bandla
iqembu leli le-CCC leli le-CCC nxa nga behambise kuhle uhambo lwabo basukuma bonke ukuthi bevota bazababisela bona labathi vele bekhutshiwe ngobana bona kabamelanga bedele kumele besukume ngobuningi babo njengakhona lokho babevele bekwenzile bebisele abantu babo kuyenzakala lokho okuqakathekileyo ukuthi izizathu zokuthi laba bantu bekhutshwe kumbe bebizwe kuthiwa ngama-recalls lawa bebizwa ngumuntu abamathi kabamazi bona baza kuphatha njani njalo lakho lanxa kungaba lezigwenxa khona laphana ngoba abantu nxa bethiwa khona bathiwa recall kumele kuphela kuqale kuyiwe kuma-disciplinary hearings hhayi uthi kuphela kuphonga kuthiwa khona kaseyiwo malunga ebandla anti kuyahanjwa kwi-hearing so khona lokhuyana lakho kuyinxwala vele into ye-CCC le kayiqedakali ukuthi ikhangele ngaphi ivela ngaphi akucaci kodwa ke ngesukuzwa egudini phansi lapha kukhanye ngathi laba abanye bafuna ukuyabisela abantu babo bathi bona bazahamba ngobuningi babo kube kanti njalo lithuba le-ZANU-PF kumbe any other party kumbe independent ongangena laye khona laphana encintise sibili ngokuzwayo angawini ngenxa yokuthi inhliziyo zabantu sezenyele ye kuyenzakala ukuthi khona laba be-CCC becine bengayanga vota ngobuningi babo kodwa bangasukuma ngobuningi babo bazaphinda bebisele bona labo inkokheli zabo lezo kade bevele bebafakile kuyabongela mehluko laphana kuthi ke leli qembu ele-ZANU-PF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by elections lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by elections izanu kayidleki so angazi njalo ukuthi khona impumelelo zaphuma isithini khona laphana mhlaka 9 xa i-date le ingasatshintshwanga nama-developments abesenzakala njengoba indaba zakhona zisesekhothi
yena uZulu kukhanya esithi sekhathele ngokuthi abe siyavota abantu ababavotelayo basuswe ubona ungani kuzabangela na ukuthi abantu bengavoti ngobuningi
ye uZulu khanya engazani sekhathele ukuthi abantu nxa bevota kelwa baphinda belandele sebesiyakhutshwa bekhutshwa ngendlela bona bathi bona bazibona ukuthi zicace ngaphi ziyangaphi engubani obakhuphayo pho ke nakhiyana lakho kuyenza ukuthi khona uZulu ecine esenyela enhliziyweni ezihlaleni kodwa ngokufuthelana kwakhona okubonakala phansi kuground kukhanya engazani zindala zombili kuzacaca ukuthi onguye kanye ngubani kukhanya engazani kumi njalo kuground lapho so lathi sizabe sibuke sikhangela ukuthi kuyabe kuminjani okukhona ukuthi la uZulu angazanyela nje inhliziyo kahambe kwenza ama-rights akhe etshengisele ukuthi vele yena befunani ngibona angazani lapha zindala zombili
lo-ke ngumnumzana Max Mkandla ocubungula ezombusazwe
Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi ezigaba ezithiwa Unit 7 lo Unit 4 isilungisiwe ewange okuzabangela ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi kube ludaba lwendulo. Kodwa ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi umnumzana Joel Gabuza olilunga njalo lebandla le-CCC uthi kavumelane lohulumende uthi udubo lokucitshwa kwamagetsi soluphelile. Udaba lwezesa lapha sizwe ukuthi kubana isilungile imtshina yakhona sokuzaqalisa ukuba ngcono ukucitshwa kwamagetsi. Ungathini wena ngakho?
Ngiyabona elizweni elikhululekileyo yimimodi nowenzi wonke amazinzi akutshela nto kuthiwa amagetsi acitsha. Elinye i-generator lingacitsha, elinye sukutekova vela abantu akufanana bezibebone ukuthi amagetsi kuyahamba. Okungcono mina ngikuboni ngoba kathi isinto edinga akukala magetsi abantu barana ngama-generator, so okungcono bakhona siwuboni amagetsi asilawo.
Kodwa siyezwa phela uhulumende uthi yena imitshina yewange isilungile, asoze sibone na kusiba ngcono.
Ubungcono bakhona ukuthi umuntu ebe lamagetsi ngesikhathi asifunayo sonke isikhathi. Ayikhona ukuthi amagesi akhanye isabelwa abantu iqhelekile, akufanananga kube njalo vela sake sikhulume ngakho. Anti uyabona kudala khangela ngama-1980s sikhathi ilizwe lethu wawungakazuzu wabe wakuyezona ukuthi amagesi ahambile. Kakazi ayengakaze ehambe amagesi, ayesithi ingahamba abantu bemangale tekhnithi yabe sekhona. So amboni ukuthi kuzaba lomehluko ngoba sike sakuzwa lokuthi amagetsi asiza kuba ngcono kumbe sikuzeka ngani GPS, but asiboni mehluko thina.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze amagetsi angahlali ecitshwa njengalokho kwenzakala?
Yabona ukuthi i-government udlala ngengqondo zabantu. What government must do that is finally kwenziwe ukuthi the plan ukuthi right i-growth rate ye-economy yethu imi kanjani, amagetsi esiwafunayo maningi okunganani, akhona lawo maningi okunganani, then what we do to plan kwelama-projects amaningi ama-independent power producers vani kwama-license worth about 2000 megawatts but zewenze only about 15 megawatts ayikafiki le-15. Also kumkosi konke lokhu kuphonge ukukhulunywa nje ugwayisa ngani supposed to have iseming yamagetsi ekhangele ngani batoka godi kumbe sekule 20 years loku kukhulunywa ngakho akula ethi akube namagetsi aserious ngoba ikholo abakhuluma ngayo wanga izaphela but we need sustainable amagetsi azaba ekhona sonke isikhathi kungirayithi kunezula kuba yi.
Ah, okay. Alo-ke ngumnumzana Joel Gabuza ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi njalo elilunga lebandla le-CCC. Intatheli zindaba yestudio 7 u-Ezra Chisa Sibanda uphiwe isicoco sokuba yintshantshu yokusakaza lokwethulwa kwezindaba. USibanda ube ngomunye wabaphiwe izicoco ngomgqibelo embuthaneni owenziwa uminyaka yonke oyiRoyal Bulawayo Arts Award. Ake sizwe ingxoxo esiyenzelo Sibanda.
Ngithanda ubonga uZulu wonke abalaleli bangilalelayo emsakazweni abangilandelayo kumakhasi okuzilibazisa ngalesi sicoco engisiphiweyo kungenxa yabo ukuthi nginqobe ngithole lesi sicoco esokuphiwa ukuba nguye ke umuntu ophumelele udlula zonke intatheli ezindaba lokuba ke umuntu osesebenze kakhulu kulezi zokusakaza. Njengomuntu osesebenze kulezi intatheli zindaba lokusakaza kweminyaka engamachumi amathathu adlulayo, babone usebenza kwami obana ngisebenzele ke ngikusimo esigaba esinye ngingehli ngingehluleki kodwa lokho ngizicansa ngisiya phambili ngisebenza ke into ezifuna ukuziwa yiwo abantu bathi bathanda ke singathi ke intatheli zindaba kumbe ngumsakazi owatshela izinto eziqiniswa ngaso sonke isikhathi ohlaziyayo hayi lo ke lo olandela ke elinye ukhohlo bathi ke ukusakaza kwami ngimela iqiniso njalo le ndaba zami engizikhiphayo izimele yiko kwenza ukuthi bajabulele ukuthi bangikhethe.
Kukhona yini ongakutshela intatheli zindaba ezisakhulayo
ukuthi izenze njani umsebenzi ukwenzela ukuthi lazo zibe lesisindo njengawe kumbe ukuthola ezisicoco.
Kuthathele izindaba ngithi mina ongalandeli ukuthi ubani usakaza kanje uthathe indaba zakhe kanje, thatha izindaba ngendlela oyiyoyona nesipho leso olazo uzenzele ngendlela oyenza ngayo, hayi ukuthi ulandele ukuthi ngifuna ukuba ngozibani, ngifuna ukuba njengozibani, njengozibani abantu bakuboni. Bathi ke bese benanzelele labakhetha ukuthi ke igama lami lwethu as a Jesus Banda luke laba yilo luke lihlele liphezulu njalo liyaphezulu likhuphuka. Bathi ke wakwenza ukuthi bathi ke hayi ke umuntu okhangelelwe ngabantu othandwa ngabantu ke ikakhulu kobulawayo lemathiweleleni as a Jesus Banda.
Alo ke Ezra Jesus Banda intathele izindaba ye Studio 7. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembo elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wele Sierra Leone umnumzana Julius Maada Bio usefake ilizwe lakhe esimeni sokungahambahambi i-curfew kulandela imizamo yokuhluthuna amandla ngabanye abebutho asebebotshiwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umanyano wamabishop esonto yeRoma usuveze ukuba ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC sokungenye indlela yokuhlukuluza uZulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani bantu Studio 7? Mina ngiyaphila Studio 7 and ngikhuluma noPetro lani kulami iBed Bridge. Bengicela ukuthi nami ngiphawule namhlanje. Bengithi khona bengiphawula ngale ndlela okokuthi khona laba sesikhathele mani ngoshabalala nge-Triple C nge-ZANU-PF. Kunini kukhulunywa ngakho? Ushabalala nxa uthi waxosha abantu bafowethu, ushabalala la uyenza i-right ya kanti la uqhuba amatopaki. Naye i-Triple C la iqhuba amatopaki, i-ZANU-PF la kwa matopa. Sesikhathele ngokuhlala sisizwa amatopa, hayi ungakhulunga ngala amanye amaphathi. Kusho la amanye amaphathi ongakhulunywa ngayo amaphathi right ye lawo. Lezi okuhlezi ukukhulunywa ngazo ngeza amatopi, shabalala, Triple C, ZANU-PF. Yiwa amaphathi obugebenga wona la ohlela ukukhulunywa ngayo, wona la Triple C nabo oshabalala labo nabo ZANU-PF. Kunini kodwa akuyeliye kusenzela bo amatopi lapha. Yiyeke nje ukuhlala listela ngamatopi. La amaphathi kusho la ongakhulunywa khulunywa ngawo wamaphatha right ke la. Ayi mina angisupport iparty, ngiyaxolisa lapha, nginaphathi engisupportayo kodwa ke ayiliyele esixolele nabantu ohlele ukusitshela sisitshela ngani ongani mhlawumbe linalingcono la alikho ngcono lonke likusho ubugebenga bena nje kuphela. Hawu
Studio 7 yalibingelela lonke. Mina ngibona ngani sisisila kokulo hlupho kupresident wethu bonke bangapho fastsi iwamaphila khona pana ebandleni lethu. Iwolo kuba odidekta cela bakithi tekunazelele khonokho zonke lezi zinto ezenzakalayo mhlawumbe ziphehla ikhona lokho ukuba ididekta kwakhe umbonekani ukuzasihlupha akunazele sibi hawu kanye umfana omncane sibili kodwa hayi ufuna ungani uba le ngqondo zokuba didekta asuke kikhonokho.
Kunjani msakazi? Kunomunye umama okwakhuluma lana emsakazweni athi yena amashona ngeke azanikeza amaNdebele umbuso. Sithi ngimtshele ngikutshele something mama, amaNdebele ahlakaniphileyo awudi awudingi umbuso weZimbabwe. Ningabusa liyovusa umgabe nabomboyane handa osekuruka gubi kusiya khona nentshintshane kuze kubuye uJesu. AmaNdebele ahlakaniphileyo angeke abe nendaba nakho lokho. Thina sifuna nje uzivuse, sizivuse, sizenzele okwethu emaNdebeleni. Ngibuhlungu nje ngala amaNdebele alokho ebhizi egijima ngenza kwabochamisa neZANU-PF. Uzuza umuntu omdala esithi mina ngiyazifela ngochamisa. Hayi maNdebele ake liphaphame. Vukani maNdebele. Ngiyabonga msakazi.
Ye, kwi-Studio 7, kwi-Studio 7. Mina ngilombuzo lapha ngakwabochabanga ukuthi kanti ubabochabanga ngibona ethi udilunga le-Triple C elamandla okumisa amanye amalunga eyinkokheli enkulu ku-Triple C. Sibona abantu be-Triple C lapha abaningi bayathunjwa, bayabulawa, benziwa zonke izinto ezibi. Asikaze sizwe comment yakhe yena uthini ngalaba abantu ababulawayo ezinsweni yabonakala. imali kuhamba njani kahle kahle ukuthi ukuzisisa kwamkati okwenza angatholakala ezinsweni kumbe engazangali ukukhulumisela abantu abazimisele kumbe engalangisolo nje ukuthi anto yindaba yokulanga lekucatshiswa ngamele nzima yikho lapho engifunguzwa khona kwamba ukuthi angazi umbuzo lapho ungafika njani endleleni zakho uba kuchaba ngubafakazi angazi ungafika njani endleleni zakho ukuthi nayaphendula yathi ukuthi kade uthini ngala abantu abatshontwayo babulawayo elizweni elikhululekileyo ilizwani ukuthi kuthiwa likhululekile kodwa sibona abantu bayacatsha elizweni elikhululekileyo.
Sanibonani, sanibonani nonke abestudio 7 ngiyanibingelela yimi u-90 old year ngithi mina kanti laba bantu ma besithi iparty yabo ithandwa ngabantu bonke eZimbabwe yikho bebusa ngoba bathandwa ngabantu bonke kati ifazi bancedisekelani ama-CIO konke lokho kungabantu okubancedisayo kubancediselayo kati ngubani umuntu owathi enomuzi wakhe akhalele ukuncediswa uyabe anti ukuncediswa yikwehluleka ma usehluleka kumele uncediswe yikho bedala abantu ababancedisayo ngoba bayehluleka njalo bayakwazi ukuthi abantu ababathandi ngoba ma abantu bebathandi uyakudingelani ukuncediswa ma ibhasile lakho lilungile lingapontshanga uyakudingelani sorichet anti kumele ugade kuphele uyefika esitolo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 igama uVusumuzo wahadela nangicela kuphela abantu bangakithi ngaphasi kombane zibe into one kuphela into engifisisayo empileni yami mthandwa wamajeni bambane be into one beke ukulungisaphotha into zempumalanga le hlanganeni kuyahlala kukuzani yempumalanga njalo kuphela hlanganeni omapotical partner ngapha kithi emajebendi ayehlangane be into one ukuthi wonke umuntu ongamajebendi evotele iphothe 1 ngapha kithi emajebendi hayi uhlala sikhuma abantu bale mpumalanga yonke into yibo yonke into yibo siyaxabana manje yibo asiyekeleni izinto zempumalanga lezi sibumbaneni thina ngapha sibe iphathi 1 hayi ubesixabana kanje uzumgibele uthunga umgibele umgibela ukhuluma umndeni ukuthi lo akula nto esiyenzayo hlanganeni sibe into 1 sibe imbundu kuphela into ezosisiza masingukuphila kahle thina abantu bangakithi ngamathele hayi lokho lusaphatha amaphatha entshonalanga le hayi la maphatha ngapha kithi ahlangane sibe into 1
Studio 7 Studio 7 njani hawu kanti laba abantu bezano lapha abantu bethu bavulalana bodwa bakuthatha kuphi izanpi evile niyazakala ukuthi ivile yona ngiyokubulala abantu so ngesikhathi segugura hundi ibulala abantu namanje lokhu sababulala even bona bodwa bayabulalana phakathi khona phana kuzanpi so lokho ukuthi triple c ibulala abantu bakuthatha kuphi abananhloni shu abananhloni ha laba bantu bezanpi hayi ngambona ukuthi basesenenhliziyo ezinjengezabanye abantu sebenenhliziyo zensimbi straight
umelekisi akalatsha sanibona Studio 7 ngibingelela nonke balaleli wokuqala nje sacela imigwaqo nebhedlela kuye kuyekwe nje indaba ophugeno esengezo into engasize ngalutho kokuqala nje sacela kulungisa ibhedlela kulungisa imigwaqo nabo lawo lokho befuna ukuvotela befuna ukuzenza abantu ngamagamethu okokuqala nje balungisizwe kuye kulo kukhulunywa indaba yabo engazukusiza ngalutho
Studio 7 salibonani hey asazi noma kungenzeka kube inhlanhla ifundo le yami irekhodi ngoba hayi kunina msho se 1000 ama message hlala sithumela ngisho ukuthi afunde mina ngifuna ukuphawula ngalo baba lo othwa ngu-Angleton mithwa ngu-Angleton Sibanda lo baba asazi noma uphilile kuhle ekhanda indlela akhuluma ngayo le agxeka ngayo i-TPC ulimi lwakhe siyaluzwa lugovile maye zakhuluma ngokuthi yena usengezo chabangu ukhuluma ngokudelelwa emathoeleleni laba abarikhole emashoneni ke ngabe emathoeleleni hayi lo baba akazama ukuphila kuhle ekhanda nxa kuthi nasele problem akahambe engutsheni ayohlala nabanye bakhe abangana abaphilanga kahle emakhanda ngoba into ayikhulumayo le ayivuthwanga nokuyazwakala nje fongokuhlanhlathi igange ngena igange siyale
Studio 7 linjani liyaphila yini bantu hayi langa yeke liyeke likulitshisa ngibona lisezotsha liwatshele isibili ukuthi hayi langa lingaba sezobatshisa libona izulu langeke line bebulala abantu ngalolu hlobo licabanga ukuthi unkulunkulu kuhambe yena uyathanda shu angathi le odi yami ingafika kumnanga vela ngeke lini izulu idlala izabaswaswatha sibili bebulala abantu ngalolu hlobo abantu igazi labantu likhala unkulunkulu ebhekile abantu bakhe bebulawa angathi kubulawa inyoni kubulawa umphefumulo womuntu kube sekuthiwa ye kuyatshisa ye ugawule ekhaleti kuyatshisa ye kuthinithini izulu ye kuyafiwa kuzafiwa vele unkulunkulu kafuni into abayenza cabanga ukuthi bayenza into enhle kade babulala abantu
ngathi ngininini kutwa uNkulunkulu kabaniki izulu izulu ngeke line uNkulunkulu ebona igazi lichitheka ngalolu hlobo izulu liyigazi lelo abalichithayo uNkulunkulu wenza umuntu ngofanekiso wakhe laba abantu ababulalayo bacabanga ukuthi kona uNkulunkulu uyathanda ebona abantu bebulawa abantu bekatshwa bebekatshwa ngezindemba bekatshwa uNkulunkulu kuthiwa khona ayivume kuphela nisi izulu lakhe yini uNkulunkulu laye usinika izulu uma engabe ejabulile kodwa le ndlela eyenzakalayo eZimbabwe eyenzakalayo kubulawa abantu abangakacali igazi lichithwa akulazukele abazalibona ilanga le-achisa sili bayatsha bafrayeka ngiyabonga Studio 7 lidlulisa imeseji le kugawule nomnyangako
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukhetho lokudinga umongameli wele Melika luzenziwa ngomnyaka ozayo lukhangelelwe ngamehlo abomvu ngabamazwe achiyeneyo kulandela ukukhokhela kocwaningo okwenziwa ungumnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli welizwe. Kambe uzanqoba na umongameli Joe Biden umnumzana Trump? Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele olandela izombusazo wele Melika umnumzana Tim Muringai.
Esizamele sikubone is ukuthi i-economy ye-America iyabihamba njani ngoba yikho kuqakathekileyo mase sikhuluma ngama-elections ka-2024. Okwakathesi abantu ngathiwa bayadubeka ukuthi badinga izimali zokuthenga izinto ama-basic commodities lokufaka labo i-petrol ekuhambisa izimoto zabo lokuyenza extraordinary things ngezimali eziyabe zikhona in the market. Okwakathesi ngathiwa izinto zonke zi-tight but imisebenzi ikhona and kuyongathiwa kule peace in the country akusela kuthethisana esasikubona laphana uTrump ekhona lokuba toxic ngathiwa udle phana ngendaba zepolitiki in America. Ukuthi abantu bazamsekela for 2024 ngiyabona ngathiwa uTrump le base yakhe vele engasoze itshintshe noma kuthwani. Samuzwa laphana ngo-2016 ekhuluma esithi engadubula umuntu ku-New York Fifth Street vele akula muntu ozambopha. Baye ke bahle bathi hayi umuntu yena lo odutshilwe ngoTrump uyabe we-wrong. So he's very confident block yakhe yena le ukuthi ivele izamsekela noma sokunjani ukuthi baza kwanisa ukuba more than abaka nomzana Joe Biden next year yikho ongathiwa kuzaba le nkinga khona ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica ama elections I decidedwa ngama independence and suburban women and educated college educated women yibaba ngantha they are the deciding factor. So kwakathesi sabona lapho esihlala khona eOhio ama educated women lama suburban women ahamba lama Democrats. So a year before election ya next year angikwazi ukuthi kuchoni khonoko ngoba babefake izinto ze-abortion. So yindaba engathiwa yayi idonsela abantu abaningi ku-democratic ideas.
Sibona kusenzakalani lapho ukhetho soluseduze. Kungaba labanye yini abangancintisa abantu abangabakhangelelanga abangaphuma kubandla lama-Republicans kumbe elama-Democrats kumbe umnumzana Trump singabona kunguye onganqoba kumbe ongangena kuma-primary elections ukuze ancintise kukhetho njalo kungahamba njani la?
Mina kuma-Republican ngibona ma uTrump engavotshwa ngendaba zakhe ezingenayo next year lapha bangamkhipha ukuthi angabe yi-representative ye-Republican Party. Ngibona two scenarios. Either uzahamba njenge-independent athathe amavoti ama-Republican and then mina mbabonayo ku-Republican Party ngantu abazithulele. Mina mbona u-Liz Cheney lo Paul Ryan iba ngantu angama-dark horses engibabonayo. Kuma-Democrats ngibona u-Gavin Newsom u-governor we-California lo governor we Colorado Hickenlooper bona laba bayi two and then the other dark horse engiyibona yoma Democrats u Hillary engaphenduka to surprise everybody.
Hello, ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Hayi isikhathi iso esesidliwe ngumangoye. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama ngo half past 7. Igama ngo Chris Gande.